Siyabonga Gibbs Dube. Siyalambulela emsakazweni weStudio 7 omgqibelo mhlaka 2 Ntulikazi 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingali chona njani izilukandaba olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu igama lami nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Umsakazo kamabona kude oweBotswana TV uthi lelo lizwe lilakho ukuvala umngcele leZimbabwe kulandela udlakela oluqhamuke emngceleni weBrightbridge izolo. Ukubotshwa kwabo mama abane bekhonona ngotitshala ofundisa abantu ababo engazi ukukhuluma isihlobo sabo kudala inkulumo.
Iprimary ilabantwana abancane abafuna ukuthi befundiswe ngabantu abalolimi abalukhulumayo, ngoba ungafundisa umuntu lolimi loluyana usesuke lahlekele lokuthi amchasisele ukuthi ngesiNdebele nxa imfundisa ngesilungu. Lokhu ngolimi lwakho yikoko.
Okwezemidlalo lizaqhubeka lokhu linqoba na iqembu leHighlanders lapho lidibana lele Chicken Inn kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umsakazo kamabonakude oweBotswana TV ubika ukuthi lelo lizwe lilakho ukuvala umngcele kulandela ukudlakela oluqhamuka emngceleni weBrightbridge izolo. Akazwakali ukuthi ngowuphi kahle kahle umngcele ozavalwa njalo nini. Lokhu sikudaba olufanayo inhlanganiso yephathisa abathenga impahla kwamanye amazwe bethengisa elizweni i-International Cross Borders Association ithi ilakho ukuphathisa abathenga impahla kwamanye amazwe nxa bedibanele odubo. Siqoxe lesikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Dennis Juru ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Thina siphathisa ama cross border shoppers and traders bonke abomama labana abahambayo bayothenga eSouth Africa kumbe noma kubi phandle kweZimbabwe. Siyabaphathisa mabale problem bayasitshela bengasifonela ku 0027 623669158.
Nxa usithi wena liyabaphathisa, ngoluphi uncedo libaphathisa ngani?
Siyakwanisa ukubancedisa le-transport, mabengela transport, sifonele ama-transporters ayobathwala ukuze bengathwale ngezigebengu. Siyakwanisa ukuthi mabeshotelwa izimali sibancedise sibabhadalele ama-transport kumbe bathwalwe ngesikoloto baphenduke bazobhadala mabe buya eZimbabwe.
Yona inhlanganiso yenu ilamalunga amaningi na kumbe liphathisa nje ingqe umuntu lanxa engasolunga?
Siphathisa umuntu wonke, kodwa ungasitshela ukuthi ufuna uncedo siyenza ukuthi ujoyine ilogzen i-organization yethu.
Ijoyinwa njani njalo kuhlawulwa malini?
Asibhadalisi imali thina, asibhadalisi imali. Umuntu uyasifonela, uyasinikeza ama-details akhe, and then singaba la ma-details akhe wonke, sivume ukuthi hayi ngumuntu sibili owenza i-cross border, sibe lobufakazi ukuthi ngumuntu olesikhathi yenza i-cross border, siyamphathisa.
Lo-ke ngumnumzana Dennis Juru, isikhulumeli senhlanganiso ye-International Cross Borders Association, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-South Africa. Sekusele inyanga ezingafiki amachumi amabili ukuthi kwenziwe ukhetho lokudinga umongameli elizweni. Abanye sebesithi ibandla leZimbabwe People First elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru yilo elikhanya lilamathuba angcono kulamanye amabandla aphikisayo. UMavis Gama uke waya emhlanganweni waleli bandla eHarare ngeviki ephelileyo wabuza-buza abantu kade beze kulomhlangano ukuthi kanti vele babona njani uMjuru lamathuba akhe.
uMjuru waxotshwa ebandleni leZANU-PF wasungula ibandla leZimbabwe People First. Omunye wabaze kulomhlangano kungumsakazi odumileyo uJohn Biri othi ubeka ithemba lakhe kuleli bandla elitsha elikhokhelwa unkosikazi Mjuru eleZimbabwe People First ukuthi lizokuletha inguquko kuhlangothi zonke okubalisa olwaba kubhizimusi njengaye.
Mina benze the business le television and radio. Mainly studio ese Westgate. I studio sikwanisa almost 1.5 years ingasebenzi. Okunye kuyikuthi imali ngayangikhona kayitholakali. Okunye kusenzwa ukuthi wona i-business ungazathi abantu bayanikana but abanye bayasebenza. Thina kasiwutholi umsebenzi. Kuya ngokuthi ngubani njalo iliphi ibandla elisapotayo udlala lobani. Iye.
Njengabalandeli likhangeleleni kuleli bandla.
Sikhangelela ukuthi wonke umuntu ngawe uyazwisisa arejiste. Ukwenza ukuthi nxaswa kuvota ivoti yakhe siyayifuna. Yesidingayo ngoba abantu abaningi bajayele ukuthumela ukuthi abanye kabenze yenza la ukwenzela ukuthi into zitshintshe.
Ube khona laye umnumzana Steven Sibanda olilunga lekomidi ye-Occupy Africa Unity Square eyisiphatha amandla njalo seyard.
Inguquko uyayiletha singabambana kodwa eyedwa angeke ayilethe. Ngakho ngithi kababambane labanye angathi ama-politician. Asihlezi sila ku-opposition political, opposition politics manje abotswangirayo manje abosipamakoni abanje ngabeyathi njenge-Occupy Africa News Square. Funa sibambane sonke ukuze sikwanise ukunqoba uhulumende kaRobert Mugabe.
Umnumzana Malvin Chimatira laye uthi ulethemba ukuba leli bandla lizosiza ukususa umbuso okhona uZulu weZimbabwe ayithole inkululeko oqobo ethi ngoba abanye sezamile ukwenza lokho kodwa ehlulekile. Uze ngobunengi bakhe uZulu weHarare ethi akafuqwanga muntu okubalisa umnumzana Chakunda Togara waseGlenora osewaphutsha izifundo zemfundo yaphezulu kuhlangothi lwezokuthuthukiswa kwezigaba lwe-community development ngomnyaka 2008 kodwa kungekho akwenzayo ukusebenzisa leyo mfundo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumemvisi Gamba.
Kulabo mama abane abavela eLupane ababotshiweyo kuyona le iviki ngemva kokukhonona ngokuthi omunye umphathi esikolo eseMlamuli Secondary School kasuke ngoba engazi ukukhuluma ulimi lwesiNdebele. Sixoxele sakhamuzi seLupane umnumzana Kipa Ngwenya othi yena lolu daba lubhahe kakhulu kulumango.
Amatitala aphundisa abantwana wona la especially kuprimary. I-primary ilabantwana abancane abafuna ukuthi befundiswe ngabantu abalolimi abalukhulumayo ngoba ungafundisa umuntu lolimi loluyana usesuke lahlekele lokuthi amchasisele ukuthi ngesiNdebele nxa imfundisa ngesilungu. Lokhu ngolimi lwakho yikhokho. Kathesi abantwana sebeyahlezisiyila ngoba bafundiswa ngomuntu ongalwaziyo ulimi lwabo. Yinto ebengikhuluma ngayo ngoba laba babe bevelelale esitonini besizakithi la basifika ngapha behluleke i-subject yesiNdebele. Kathesi ukuthi asike isitsho sosento sikhiwa esisesiNdebeleni umntwana kasezwa ngoba ngase sithi uyakhuluma isiNdebele sakhona kaseyise lesi esiyaziwa ngumntwana. Ngiyayibona indaba yangkhona. So into zangikhona ziyahlupha kakhulu kona lokhu ukuthi kangibazi ukuthi kungenziwa njani njengoba kukhanyana nalowo mkhuhlane wokuthi kube lama-teacher lawo nalawo angaziwanga abantwana besiNdebeleni kulimi lwabo ukuthi kungahanjiswa njani kumbe kona abakhulu bethu ngale bakuphatha njani khonokho kusikhathaza kangaka kusibolaleli isize emfundweni.
Ye manje khona lokhu njengoba kukhanya sokulesikhathi kusenzakala bona abantwana bayenza njani ezikolo lapho ungathi kuyebangela yini ukuthi bagcine bengayenzi kuhle kwezinye izifundo ezingaso siNdebele la?
Baba ngoba angithi umntwana esifunde usithatha kakhulu ekuqalisezele esuka edasisizwa ukuthi lokhu ngesilungu kuthiwa lokhu kuhamba ngama-grade akhe ezeyesike ekwazi ukuthi wo ngesiNdebele engakuzwa kuthiwa yilokho sekudinga la esenjani. Ayikhona esehluleke ku-grade 1 esiyafika ku-7 efundiswa ngumuntu ongasazi isiNdebele sokuze kuthathe izathathela ikhathana ngibele kubona kuyinto kwangikhona.
Hello ke ngumnumzana Kipa Ngwenya isakhamuzi seLupane sixoxe laye ecingweni ekhona le eLupane. Kulimbiko isanda kuyithola ethi yona uhulumende usethumele amasotsha edolobheni leBrightbridge kulandela udlakela oluqhamuke izolo kwachiswa enye indlu yokufaka impahla iwarehouse.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 4930-12080, la ku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Kwamanje sengidedela emuva ngilithiya izandleni zikasithandekile Mhlanga esethulela uhlelo lwendaba eziphathelane labesifazane.
Siyalamukela uhlelo oluphathelane labesifazane lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo sixoxa noNkosazana noMathemba Nyathi, isiphathamandla senhlanganiso yabathengisa ezitaladini eNational Vendors Union of Zimbabwe, INAVOS, ukuze sizwe ukuthi abesifazana baqhuba njani umsebenzi wabo ngesikhathi imali isilela elizweni, njalo iCouncil isithi iningi alila mvumo yokuthengisa. Siyakwamukela kuhlela. Uqhubeka njani umsebenzi?
Kulezi nsuku kunzima yithi. Isitafu ngazivela sizama ukuthi uzathengisa uthengelwe, akunamuntu okuthengelayo. Isizathu yikuthi abantu kuma-industry abaholi, ilanga labo nxa lifikile lokuhola kali extenda kuye phambili, thina uze sizuze imali sizuza ebantwini abaholayo. So kulezi nsuku sithwele ubunzima sibili, akunamuntu othengayo. Umuntu uyahawulela siyabe efuna ukuthenga naye amatamatisi kumbe imbhida. Umuntu umuzi asithembisa amatisi kelilisa umbhida lowo muthi ethule yimali yonaleyi umzethi ukuhola angiholanga, ukudla ngiyakufuna kodwa ngisela yona imali yokuthenga.
Alisazuzi inzuzo efanayo kula kuqala imali ingasileli?
Ye, thina asisazuzi okunjengokuqala. Kuqala besifanisa ukuthi ekuthengiseni siyanelise ukubhadalela abantwana esikolo, siyanelise ukubhadala amarenti, siyanelise lathi ukuthi sithenge ukudla. Okwamanje namhlanje izinye emsebenzini sithona sinjalo njengabantu abafasileyo, thina sinathamanzi, abantwana sebesidla nzima. Ngama-uniform zinamabhuku vele sesithenga nzima ngesizathu sokuswelakala kwemali ukuthi na emabhenki kule mali abantu besebenza befola na impilo yethu. Kodwa okwakhathesi sebunzima.
Kuqala lalikhonona ngokuthi amapholisa e-council alithwalisa amagabha avuzayo, sokunjani kathesi?
Okwamapholisa e-council khona kungani kuwesi ngoba okuqala kungcono ukufanisa ukuthi nawe noma bekhethe uzahlala laphana kokungosamiwe woda. Odwa okwamanje namhlanje asina samapholisa e-council kubakhulu yinjeni ngathi ngizihambela ngobosebeophuma umuntu yimuthithi kawe kanti bimbophelele ngamuthi bimgelela iningi athibiliza bebuye kuwe. So ngani wena ufuneka ithesi ukuthi bona ngabakhontinike bathi bebopha abantu kakhulu. Indlela ababopha ngayo thina lapho esisebenzela khona kukusingu ngoba abafuneka ichance yokuthi sisenze. Njalo nxa bekhethe bakuthiwa zonke izitafu sibe ukuthi imali yosikulele sifike woda angisolayo kuyabe kufanele ukuthi bakujikisele umizi wakho impilo yabantu abakho yonke siyabi senapensini.
Abantu lokhu bengafuni ukuyathengisela endaweni ezikhatshana yini?
Abantu indawo bafiwa kodwa uhlupho abantu asiphiwa ngasonke indawo zokuthengisela. Noma beziphise ungahamba wamisa naphansi isithefeni sithathwa le mali ngoba thina sikhangelela lapho kunemali khona kunjengalapho kulamabhasi khona kunabantu abangami baningi khona nekuyabe kungakuhambi kukhathana akukho ebantwini.
Inhlanganiso yakho lokhu isiba le mhlangano yini le council ukuthi likhulume okulikhathazayo?
Ye, iba khona imihlangano.
Kuyini elikukhulumayo, kuyini elikuthenjiswayo?
Siyabe sicela ukuthi sicela i-council isiyekele sithengise ngoba akusela misebenzi. Siyabe sabe sicela ukuthi i-council nayo iyasivela ingathi ezitendeni kunje bathi basithelele iy'tendi aphila mali yokuthi siyithelele i-council ingabuye kuye sikhathi iyakwazi ukuthi sithathele konke siyithengisayo sizabesesiyasibhadalanga asisakwanisa ukuzuza imali. Abantu abethu abasahambe ezikoneni njalo ukubhadalela iy'tendi kunzima. Njalo iy'tendi abafika zona zikhathana nani ebhizinesi lapho kunebhizinesi khona okuthina abavuma ngabasinikeza eduze lapho kunebhizinesi khona. Njalo esinye isitolo sethuisikuba kunjalo akunamali akunamsebenzi okuthi nothi basebathi sesebenza laphana so akuna lapho singabamba khona eZimbabwe siyasebenza ngathi
ukuthi la isibongile ukuxoxa lani manyathi
kulungile le mamhlanga siyabonga lathi.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lonkosazana noMathemba Nyathi, isiphathamandla senhlanganiso yabathengisa ezitaladini e-National Vendors Union of Zimbabwe INAVUS, sixoxe laye ekobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Hayi, siyabonga uSithandekile Mhlanga. Okwezemidlalo lamhlanje udaba lokuguqula igama lenhlanganiso ebona ngezenguqu elizweni izifa ukuthi ibe yimfazi lokho ikhathaza kakhulu kulandela imbiko ethi leli gama lilakho kubuyela njalo lube yizifa. Sixoxe lengcwethi kwezemidlalo umuzi wethu Hadebe sambuza ngalolu daba kunye lomdlalo omkhulu ozenziwa kusasa ophakathi kweqembu leHighlanders lele Chicken Inn.
Khona ngokwakho nje akula nkinga ma ukubhekile ngoba kukhona ekutheni kuyivumele izifa ukubana ikwenze lokho. Kodwa ngakhangela umthetho kulomthetho wezifa oku okunqosela ukuba kuyabe kwakumele ukubana bebize umhlangano oqakathekileyo wona wawuvele uzakhangelisisa lolu daba. Njalo kuyatsho ukubana mase bewubizile lowo mhlangano kwakumele ke lokhu izifa engabe ilakho engabe ikubambile lokho esingakuthi kuthiwa ngama-assets kwakumele ukubana anikezwe i-SRC Sports and Recreation Commission kube sekuyiyo ke ezakuthi ikhangele ukubana kusukela ngaphi kusiya phambili.
Ya mnumzana, ungasitshela ukuthi umdlalo ophakathi kwe-Highlanders le-Chicken Inn lo owakusasa ubona njani?
Ya wona uzaba ngumdlalo omnandi kakhulu, ungakhangelisisa amaqembu lawa mayehlangana kuyandise ukubana kube ngumdlalo omuhle. Kodwa ke abaningi abaza kunanzelela ukubana lokhe iqembu le-Chicken Inn langena ku-Premier League lenza kuhle madlala le-Highlanders kuma-league matches. I-Highlanders yona masikhangela i-CNL sekubana idle i-Chicken Inn kanye kuphela lapho i-Chicken Inn yayingena ku-Premier League kumdlalo wadlalelwa eLovebe Stadium lapho ke i-Highland yanqoba 2-1. Kule eminye imidlalo kade sidlala bekusiba i-draw kumbe iqembu le-Chicken Inn linqobe. Kodwa kade sizananzelela ukuthi bahlangana nje i-Highlanders icine ukuyiwa ngo-week number 2 ku-Premier League. Babuya nje kulo mdlalo bengaza-ke banqotshwe emdlalweni engu-9. Kuzokuthi-ke iqembu le-Chicken Inn siyabona ukubana bekungathi kulokuthwala nzima lo nyaka.
Bhula sangoma, ubona ngani ziyaphuma njani?
Kungaba ngumdlalo omnandi kakhulu mhlawumbe i-Highland inganqoba masikhangele ngendlela edlala ngayo kwakhathesi.
Ngengaki?
Mhlawumbe kungaba sibona emidlalweni yabo emithathu emini abaqeda ukuyidlala bebengahlohlwa mhlawumbe benganqoba nge-2-0.
Hayi, sibongile ke lo ngumuzi wethu Hadebe ingcwethe ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Ukugqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ebezikhokhela. Umsakazo kamabonakude weBotswana TV ubika ukuthi lelo lizwe lilakho ukuvala umngcele leZimbabwe kulandela udlakela oluqhamuke emngceleni weSouth Africa leZimbabwe weBite Bridge izolo. Ukubotshwa kwabomama abane bekhonona ngotitshala ofundisa abafundwa babo engazi ukukhuluma isihlobo sabo ludala inkulumo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande lilayo.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.